ngingathi kuqhakathekile ekuthini amahotela lamalodges azathola ama clients ama guests ngesikhathi seconference leyo. Kodwa nxa sikhangela injongo yomhlangano lowo, thina njengabahlali beVictoria Falls kumbe ngithi iMatabeleland North yonke jikelele, asitholi inzuzo, asibenefiti lutho kuwildlife yethu. Sizwa nje kuphela ukuthi babuye ukuzobuthana, becoce becoce, but akulanto ephumayo phakathi kwengxoxo zonezo.
Uthi kalitholi lutho kwezemvelo, kansila, kodwa zazikhona inhlelo ezifana labo campfire ezazixhumanisa izakhamizi lemvelo, izakhamizi zikhona ukuphila ngenzuzo eziyitholayo kwezemvelo.
Utsho kahle nxa usithi zazikhona inhlelo ezinjalo. Kodwa okwakathesi njobo ubona Nkomo, ilizwe lime ngezinyawo. Ama-programs ona lawo wonke kakusasebenzi ngenxa yomnotho, ngenxa yendlela i-government ekhona irana ngayo izinto. Sizwa nje kuphela ukuthi kule ndlovu ezigadiswe indizamshina zisiye Dubai kumbe zisiye China zithengiwe, kodwa inzuzo thina asiyitholi. Yikho ngisitsho njalo.
Alubana uhulumende ethe walibiza njengezakhamizi zeVictoria Falls wabuza ukuthi lifuna ukuthola inzuzo ngandlela bani kwezemvelo, kuyini elingamtshela khona?
Niza kuphendula kumbe niphendule uhulumende ngisithi asaleni ngokukhangela esilakho eduze khonapha eVictoria Falls. Inzuzo kumbe konke okuphuma ebantwini abangena phakathi eriver emaFalls asitholi lutho, singakakhangeli inyamazana. So thina sithi kuhulumende, lathi sicela ipercentage yethu from ama resources atholakala endaweni yethu. Yisi sicelo kuphela esilaso, kulokuthi bathola abakutholayo bekuyise Harare kumbe bekuyise ngapi, thina singatholi lutho. Sinje sizilungisela imigwaqo yethu, i-government ayisisizi ngalutho. But nxa sebefuna ukwenza imihlangano yabo emkhulu, sebesiza ngapha ngoba thina sisebenza gadalala ukuze idolobho lethu libe lidolobho elihlaleka ngcono.
Khuluma nje emhlanganweni lo namuhla uMongameli Emmerson Mnangagwa, kuyini ofuna ukukuzwa kuye?
Nkomo, uMnangagwa sesimuzwe for a long time, kusukela engu-enforcer kaMgabe. Akulanto entsha, akulanto ebambekayo, akulanto enzakalayo ephuma emlonyeni kaMnangagwa. Yebo ye, engakhuluma ngenxa yokuthi ulama-visitors avela kwamanye amazwe, but thina banikazi bakhe siyamazi ukuthi akulanto ephuma emlonyeni wakhe egcwalisekayo.